umcimbi lo wenzakale kobulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba u-advocate Nelson Chamisa, upresident webandla, uvice president uLynette Gore, lo vice president uprofessor Wilson Ncube, labanye abakhokheli abambalwa abebandla le-MDC. Kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabe baningi, iningi labantu bebelandela ku-inthanethi kumbe ngithi online obade kusenzakala, kube yinto ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasitshela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini ukukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula ukuba ULove Momoyo uvele laye lijaha elisuka eMadopo, ubesekhaya njalo maye ku-MDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, batshengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphela ube ngomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalagwe. Ungasitshela ukuthi sizathobani esibangela ukuthi afike khona, njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalagwe. IBhalagwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZANU PF yatshengisa ucuko olukhulu kakhulu. Kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawound. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla le-MDC esilikhangele ukuba nguhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende weZANU PF. Uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngeGugurawound. Ma kule ndlela engabonakala uhulumende we-MDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo babulawayo ngaleso sikhathi, utshengise ukuhlonipha, wazehlisa kakhulu kule ndawo.